obala ukuthi wona ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngaphi into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial cycles i-balance of payment ezinye zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili khangela even iRwanda Indiana yenza izibanga ngenxa yokuthi kona ama-lines of credit akhona avulekile thina ngapha ngo-2009 size siyenze i-GNA eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abahuquluzi benotho from 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha kungasiki ukuthi ndoda ubithi yayazi into ayenzayo kumbe uhulumende waphana wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuqule benotho ngemva kokuzonda bezondela u-former president ubaba umgabe esiwasiyayo ngokuthi kona usevumele ubana kuthathe umhlaba pho-ke umalume le-triple C bahamba labo bona labana abantu abayibo abasenzeli kona siye endaweni enhle
nanso baba uNdlovu uyamuza ubaba uChuma uthi yini elivocayo yini elibulala umnotho
umzukulu uThuma ukhulume izinto two eziqakathekileyo ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo kodwa katsho ukuthi kubangelwa kuyini ukuthi ilizwe elinjengeRwanda lithole usekelo amanye amazwe athole usekelo thina indaba usekelo singalutholi okwenza usekelo singalutholi yi-human rights abuse ekhona elizweni one akula muntu owazophosela imali yakhe elizweni leZimbabwe investa kumbe esinike i-line of credit ngendlela abantu abahlukunyezwa ngayo abanyamalala ngayo ababulawa ngayo abangavunyelwa ngayo ukuthi bademonstrate batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazwe yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe iRwanda lamanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi thina esikwenzayo kasikwazi sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions kodwa ilizwe laprosper iZimbabwe leisaseRhodesia abantu babephila lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions ena la ekhona njalo sithi thina lo mbuso obizwa kuthiwa yi-Second Republic ingazi ukuthi kutshoni u-worse of than okamgabe nanko phela umgabe laye waye kuma-sanctions kodwa wachiya isinkwa siyi-90 cents wachiya i-petrol ikru from 90 cents to $7 kathethi sesiyithenga-ke nge-$2 i-petrol ilitha yibo kambe ilizwe lalibela then what abantu abadli khona lokho abantwana bezimbabwe sesifuna i-economy walwela i-freedom but i-freedom yangikhona kase sayiboni kathesi eyalwelwayo abantu sebekuhlukunyezwa ukudlula ngesikhathi sikasimisi
nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula olukaSmith ubaba uNdlovu lapha sike sezwa njalo lo mnankagwa khuluma phezu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula
right okokuqala umalume amele ayinanzeleli iZimbabwe in terms of ama-human rights kumbe umhlukuluzo kwabantu ngibukula kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions ake sesikhuluma kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khonaphana yena lwana ophethe intambo kwaphana indlela ayiphithesa ngayo angafuni ukuzigxamula ekhulumeni into singakunanzeleli kukhulu ukudlula lapo so ungabona umuntu ebona ngantombe thathina sivalele phandle ngenxa ama-human rights abuses iyabe ngathi kani khanena even kwabesekafile look at how people are dying and being killed and all incidents ezinjani look at amanye amazwe kona even e-America e-Britain kwapha how people sibonile nje kathesi ivira le iqalisa ubabo le-92 years odizakithi malake ademonstrate e-United Kingdom kwaphana e-Britain sambona esehlizwe amapholisa bambopha bahamba la 92 years so nxa kungathiwo abuse naleyo ezale yiphi. So into abamele bakunaze ukuba I think about human rights or whatever lokho abafuna ukucabanga ngoku abakuzwa ama masters abo ekuthi
Baba Ndlovu njenge TCCC siyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi ayi isingabona abantu abanengi bevotela ibandla leni kukhetho oluzayo kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla leni kaliqoqekanga bathi nxa bekhuluma kalila ma structures ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele
abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-TCCC kasinama-structures kayisiwo malunga e-TCCC ngabantu be-ZANU-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani sibonisani yibo abayenza njalo kodwa-ke thina siqoqekile ekusibenzayo siyakwazi nalo silungiselele ukhetho oluzayo sikwazi ukuthi sizanqoba sibili lasoze sidliwe kwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisiwo ibandlale i-ZANU-PF yikho ekufunayo ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibe simsondeze eduze ukuthi hayi mina ngiceliwe engxenye kungaphuma esinye isplit izinto abazizamayo kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu la malunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye